Tisendaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani mntwazi omuhle, siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesine mhla zine kuNtulikazi 2019. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda lapho kunanzwa khona usuku lukazibuse.
Kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-premation edlula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale nabantu ehamba labo khonana, akulanto abayayenza khona ngitsho.
Kodwa abasekela umongameli bathi kulungile akwenzayo.
Into eyenziwa umongameli wethu akunanto embi ngakho, wakha ubudlelwana futhi sifunde kibo laba asebevukile bese nathi nxa sivuka sivuke sindawoni.
Sizalethulela ezibhekane labalimi.
Siyalima e-South Africa endaweni yokuthiwa kuseduze ne-Bronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eBritani balungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elikumncintiswano we-World Cup.
I-Netball Club yefika mhla ka-5 lapha yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi babazazwe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela, hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabejabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane becrash bedlalisa ama-chips nje kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-premation edlula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonana, akulanto abayayenza khona ngitsho. Olabazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingazo yonke into yabo abayenzayo isebenza. Uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrate independence, so under is progressive under i-leadership ekhona. Ngazi abantu bakhona eberwanda hambe bayasola, kodwa kukhona okungcono kulakithi. Thine kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa ke khathesi sikubonayo ukuthi angikholi ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo, ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe bhizi ngokulungisa ilizwe, hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatikhaweni lamabulana ilakshari leya lingalancedi. Angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ningawalile ukumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje oyedwa wagada iplane layo ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbeni wafika wamapresenta. Lokho kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khona le, uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana abalesho off ukuthi banjani njani. Mina angiboni lokuthi kati bala abantu basiriyazi ngombuso yelizwe silokhondileyo. Ilizwe liyaduza Dube, abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela kunala food security. Akunala mzamo yokuprovide food security, akuna magets, izikwelete zigcwele emazwe wonke. Wena la eSouth Africa sibaoya imali, eMozambique sibaoya imali, ngapha la iCaribbean layo kayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihanise kuhle, bazame umunye umzamo wokunceda abantu. Into zinayo zisuphayo, kodwa bona bayiqhethi luxury nje. Hayi, mina kamboni mbona athi kuzani kanje kuphela kulalutho.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa ukukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo, ubaba wakhona ngale abesewunxusa wena suthumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale, akutshengisele ukudelela yini umuntu okunxusileyo na. Kwesinye isikhathi asikukhangeleli njengokuthi wena iwakha ubungani labantu abaprogressive. In Rwanda, siyakwazi right now in Africa is one of the countries very progressive in terms of umkhonono wabo nendlela abayezizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalisebenzi asolanga lincane, ilanga lekazibuse wabo. Ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxa silela ngale njalo, nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mna ngibona ukuthi into ezomongameli wethu akunanto embi ngakho. Kudala ubudlelwana, kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani, sifunde kibo labo asebevukile. Bese nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona ukuthi kule nto embi khonapho ukuthi nxa ubaba owanext draw ethe athi kulo mkhosi, mina njengobaba omakhela ngake ngihambe kulokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe, nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngokwesikhathi ngizakutshela into eqakathekileyo elingananzeleliwe. Ngokwesikhathi for you to make money kumele uzimiselele ukuthona uspende imali. Ungalona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayintinto, akunato oluzavuka. Yona lani imali esingabe siyispendile ungabo kwafana labo abeRwanda basabithi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe ushumile wabuya. Lani masithi hayi bakithi sinozeni lapha sinozeni laphana, awuboni yini ina kungasivulela eminye iminyango? Ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiweni kuphela. Kwesi sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafowethu labodadewethu e-Afrika khona. So akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Afrika ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe nawe sosize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwesi sikhathi bona laba abafowethu abe-Afrika labo asibaqaphi siseni labo nxa bethi bentoento enenje. So uzabona ukuthi kona kwaloko imali esiyisebenzisileyo ikwenza konoku uzasilisela izunzo ezasala ekumangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.
Sike sikhangele ke okwenzakala eZimbabwe okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Kubikwa ukuthi kube lokuzamazama komhlaba izolo eHurungwe, eKaripa nezinye indawo. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umnumzana Tendai Biti uthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kumele bahlale phansi bakhulume ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Newsday. Unobhala wephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi kungamanga ukuthi ulobe incwadi esazisa idale lephalamende ukuthi umnumzana Constantino Chiwenga kasekho. Ngakho-ke uthi lokho kuhamba kulokho kumemeteka kungamanga aluhlaza tshoko ngoba uConstantino Chiwenga uyaphila. Lokwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Ye, kwamanje ke soke isikhathi senu phela ukuthi like lijoke elifisa ukukhuluma. Siyakwazi ukuthi lijale ukusithumezela ke ama-audio atshiyeneyo. Soke nxa usithumezela uyakwazi ukuthi kumele wenzeni, uyange 0318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje.
Njani kustudio 7 ngiyalibingelela, lami nguThabalala okhuluma eseBotswana. Hayi, ilizwe leZimbabwe linzima bakithi, asikwazi ukuthi sibheke kuphi.
Sanibonani kustudio 7. Hayi, thina siyaphika. Yeyi, ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabuko Nkomo. UJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba. Ngoba ngeqiniso ukuthi mina ngibelaye isikhathi eside sisebenza sonke, ngathrena nena ngithrena sisonke, ngithrena samfundisa isisocha. But ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyimi ngase ngithatha impahla yakhe ngilisotsha ngiyisa kuzano ithathwa nguRobert Mkabe yonke enenye enjengaCastle Arms emguza endaweni yelazileka enkukhu kupita eHope Fountain igaraji lesositawu konke yimi engakuthathayo. Hayi, ngezobuhlungu yinto eyangenza ngisuke ku-ami.
Yelo emsakazweni linjani? Esicela inews kaStudio 7. Cela inews kaStudio 7 ezanamuhla.
Sanibonani basakazi Studio 7. Hayi, siyabonga. Hayi, kubuhlungu ukudliwa ku-AFCON. Hayi, kubuhlungu kodwa iqiniso ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi. Ngoba ibhola liyaphela. Hayi, siyamuzwa noDube lapha kwelakithi, nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona. Ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha. Hayi, kuzwisa ukuhlungu kakhulu. Inyamazana lezi seziqeda izifuyo, zizalimaza labantu. Hayi, sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi. Ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala ku-Studio 7 ngoba lokhu ngihlazi ngizama kwesinye isikhathi kungangeni, kodwa-ke hhayi kunganani ngoba kuyasetshenzwa. Siyabonga madoda. Ngubhanda Moyo, ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugwamagwama village. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi yasithumezela ke imilayezelo etshiyeneyo esesikukhangela ukuthi lisithumezele eminye phela imilayezelo ibe mningi okunyeokubangalisayo ukwenza ukuthi siyidlale kunamba ke ku-Studio 7. Okumele ukwenze uyafithizela ke khonokho okuyisibhono okutshengisela ukuthi ke ungakhuluma ube sesithumezela ke umlayezelo wakho. Usithumezele kunombolo ethi 011-202-465-0318. Yes, siyabonga. Yes, sikhangele ke ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngendaba zekhaya luthi sokulophenyo kulandela imbiko ethi kulabanye babo abakukhasi leFacebook elithuka abantu bokuza. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abaningi kwele India esiqintini seMaharashtra. Umbuthano wabatshengiselayo kwele Sudan ufuna ukuthi kwenziwe umhlangano lenkokheli yebutho ngokubuswa kwelizwe lelo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Njengokulithembisa kwethu izolo, siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Lancelot Ncube ofuya inkomo labanye bakhe abadabuka eZimbabwe abakwele South Africa.
Siyalima eSouth Africa endaweni yokuthiwa kuseduze neBronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014. Sahlangana nje singamadoda ekhaya saba ngu-4. Sasesithi, hey madoda, njengoba ulima sithanda kangaka and we spend most of our time la eSouth Africa. So ma kuyukuthi siyabahloko sicabanga ukuthi sizihamba siye kwenza ekhaya, we will end up not practicing i-passion yethu. Sase siqala-ke sathenga amathole, sathenga amankonyane angu-17. Babe wabiza ukuthi ngama-day old, but base bewanikile i-first milk liyana for 1 week. So safika-ke safuya amathole lawana, saba ne-success rate enhle. Akuqala sasithenge 17. Unfortunately linye lafohla, one of the days seqalile ukudla utshani, asele sidla umkhawuzane. Indawo esifuyela khona ilo mkhawuzane. So kwadla umkhawuzane kwasala 16. Then i-next batch sathenga 15. But sathi ngo-2016 late sabe sinanzelela ukuthi amathole athatha isikhathi ukuthi asinikeze inzuzo. Uma sithi inzuzo sikhuluma ngamankonyane, i-production. Sase siqala ke ukuthenga ezinkulu, sathenga ezinkulu inkomo. We received i-plazi not perse ukuthi sareceiver, saqala ukudinga indawo engathi inkulu ngoba sasilima nje khona pheza khamizini. Sase sidinga iplazi, sase sithola iplazi komiba ukuthiwa nguBuddha. Siyarenta ke iplazi, sesikhula khulile isibaya.
Sesilengayo.
Sesikhula khulile isibaya.
Silengayo.
Sezingu-85. Sezingu-85 excluding amatholi. Initially sasithenge KZN ama Angus Cross. Masikhuluma ngama Angus Cross kusho ukuthi kwazaliswa ama free land. Lezi zochago lezi amshile zibona lezi ezilama balabala
amnyama. Yeah, kunjalo.
Yeah, so babefake iAngus kuzo wasekuphuma ke ama Angus calves. So saya sasile passion yeAngus sasithenga iAngus bull. Eyiyo manje ezibambile esibayeni sethu, sabuya sathenga le-limousine bull, wasesithenga le-boran. So sinama bulls ayi-3.
Singathi kabhuli yaphumelela yini kodwa ngokuwenza wena?
Esingathi ngawulima ungaphandle, kuba nama-challenges here and there, because babe befuna ukuthi bazwisise ukuthi kathi abantu laba abazokwenza i-farming lapha ngabantu abanjani. So mabe ngakujayeli kuba nama strange interactions nje le community or sithi ama neighboring farmers.
Mm-hmm.
But okwamanje sicabanga ukuthi sesi right manje ngoba sesirenta ama farm ayi-3. Sadinga two additional farms senzele ukuthi sibalekele i-overgrazing la esikhona. So ungathi sesiyamukele kangcono ngoba sesijayelana nawomakhelwane. Embuzweni wakho ukuthi siyaphumelela, njengoba ngithi ukuthi saqala ngamathole, sesiqala ukuthola amathole from i-production esingathi yethu. So far sibe 13, which is the second series. This first series has been about 10 last year. This year we're expecting about 8 amathole. So we'll say i-value yakhuphuka kancane kancane.
Awuboni-ke besingaxoxa nje ilanga lize litshone kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sicela uvalelise abalaleli ngamafitshane sibili ngokulima ukuthi ungabatshela.
Balaleli, sibonge ukuthi sithole ithuba lokuxoxisana nani. Ngicabanga ukuthi eZimbabwe sometimes i-farming iba egazini bese silimithwa maybe i-capacity lama-resources. But lapho khona is still possible wherever you are, it's possible ukuthi wenze i-farming yakho. Because siyaye sibone ngathi masingaphandle sicabanga ukuthi akula nto ongayenza. So ngiyabonga ukulalela kwenu, hopefully kuzancedisa 1 or 2 people siqhubekele phambili ngokulima.
Umnumzana Lancelot Ncube ufuya inkomo kwele South Africa labanye bakhe abadabuka eZimbabwe. Sixoxe laye ekwele South Africa.
Inkokheli yebutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izathakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi yi-Salute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamtshina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo, hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edale leCongress akubandla lamaDemocrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo, njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali enengi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa-ke uTrump lamalunga ebandla lamaRepublicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezithiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha e-America. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha, angaze ngibone iparade isenziwa. Into yokuqala okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kwinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona, okufana lapho North Korea, lapho Iran, nakuphi kuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu bangacomplain or noma ukuthi baphakame against government. So kuyasimangalisa thina kakhulu ukubona i-America isiba le-parade efana naleyo.
Kodwa-ke lapha kukhanya ngazani umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Wena ngokubona kwakho ubonani uthethe khonokhu okwenziwe e-North Korea, e-Russia, lakwezinye indawo yini, lakwele-Iran?
I think vele ukuthi ukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka eAmerica, in fact akazi yenzeke. So the only way esingakubona khona ukuthi ukuthatha kuwo la amazwe alama questionable human rights, indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-dictatorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa-ke nxa sikhangela sibilela ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi i-America phela siyahlonipha ibutho, yena utsho njalo phela. So-ke kodwa-ke nxa sitsho njalo awubona ukuthi ungabe le mcijo khonapho?
Hayi, awukho umcijo awubekawo ngoba i-constitution e-America iyakhuluma ukubana i-military, i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusozibona amasoya e-deployo. So in other words ukuletha amatanka lani lendiza sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe, even though well in this case obakwenzayo is just nje
kwezombusazwe. Sixoxe la ese-Washington DC khonapha eMelika. Wezemidlalo, iqembu le-Islanders Football Club selimise umsebenzi umsekeli womgcini sihlalo lonobhala jikelele uModern Ngwenyalo Israel Moyo betheswa amacala okudelela abasebenza labo. Ngabasavunyelwa ukungena ezikhundleni zeqembu leli okomnyaka. Ukudonselana kukaNgwenya uMoyo labanye abakhokhela ibhoso kwavela ngesikhathi kuphikiswana ngokuqatsha uNhlanhla Dube umqondisi weqembu leli. Kolunye udaba lwemidlalo, abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Bhrithani bathi sebelungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elizanqikelana lamanye ekumncintiswano we-Vitality Netball World Cup kwele Bhrithani kusukela mhlaka 12 kusiya mhlaka 21 Ntulikazi edolobheni le-Liverpool. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele Elvis Mpofu okuManchester Warriors Social Club.
I-netball club yethu ifika mhlaka-5 lapha iyehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi baba bazaze khona, and then bazabe behlala eLiverpool. So mhlaka-6 on a Saturday bazabe bele yedina gala ehostwe yiLiverpool, abantu abaseLiverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka-7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. This is abayenzela khona thina i-fundraising, ezama ukwenza i-fundraising yabo. So at the moment kwesilakwe okungani risasela kukathesi.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesi ngoba uyabona it's on voluntary basis, so we can't say much ukuthi siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester thina i-club yethu, i-social club ilokuzama-members angu-79. So we're looking about over 150 people bazabuya benze ukufundraise. So asikwazi ukuthi singaba le mali esizayiraise at the moment. So we are looking at quite a bit of a cash mint ezabuya or whatever. In kind, in everything uzaraise.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zona abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khona.
Abantu bajabule kakhulu, yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje, so injenge World Cup yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokho beliqembu lethu le-netball eZimbabwe liparticipate ku-netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlenzi laba, abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahleli lapho isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu, bajabulele ukuthi bezethole isikhathi sokuspenda labantu onjani berepresenta ilizwe lethu, especially ngomdlalo we-netball ngoba somdlalo lo onjani so popular kakhulu like football. So we have got lots of interest of a lot of people.
Singathi-ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo, abantu bayakwazi ukuthi i-netball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokhu uyabe senzayo?
Hayi, sithemba lokhu abantu bonke nje njengabantu abakhulela kithi eZimbabwe abaningi batsho bakhona nje sasikhula sibukela lathi i-netball, siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper, tano o-goal scorer, o-defender, obani bani. siyakwazi ke nje kancana. Okwanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abaza-interact abazathola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha. So bazafunda okuningi khonapho ukubuya kweqembu le.
Yes, siyabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhola ngale-ke kwele Gibhide kodwa lenzanga kuhle. Ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenziweni?
Hayi, sithemba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapha sizabuya ngokuningi zethu angithi. Sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena. Konke okwenzakale ngale i-sport ezwela ngisho kwenzakele kweZimbabwe. Bazamile abafana behlulekile. Kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence. That's why senza ama-fundraising lawa sibatshengisa ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma-World Cup ukuze bequalify. So that's why we are doing all this for them to make them feel comfortable and home. Ukuthi beze lapho labo bathi behlale befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi hayi bengacabangi kakhulu beconcentrate kakhulu ngaphi emidlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Yes, okay, akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ufuna ukubatshela wona ungabatshela sithini?
Hayi, thina sifuna ukubatshela lapha nje abantu beManchester Warriors and then including our Liverpool co-host as well nje labantu beUK ukuthi sonke sicelani please sibe njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe umhlaba wonke. Please, please, siyalicela lonke sibe njani sisupporteni iqembu lethu. We know ama-Warriors ahlulekile but now we have got another chance. Iposition abakuyo inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 13, I think, eZimbabwe. So ngibatshela ukuthi hayi thina nje abantu beManchester labeLiverpool lamakhosi konke le-UK yonke siyabe sibhizi sikhona thina in person sinje in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe. So labo bebe ngemva kweqembu lethu.
U-Elvis Mpofu uko-Manchester Warriors Social Club khona ngale-ke eManchester kwele-Bhilitane. Yes, cela abantu ukuthi lisithumezele imilayezelo lapho ukuthi sixoxeni sibaningi sibone ukuthi singathini ngakhona ukwenziwa i-Netball Club yeZimbabwe lokunyeke okuthiyeneyo. Siloba bakhona manje ecingweni uSanokhoza. Sanokhoza, kunjani?
Sikhona tibani njani?
Ye, uvuka njani lapho khona kodwa?
Hayi, siyavuka umqanda nje kuphela ekuseni.
Ye, so ngamafutshane sibili ngoba isikhathi sesiphelile vele. Wena ubona njani khonokho ukuthi i-Netball Club yeZimbabwe iyadlala ku-World Cup? Uthi nganqoba yini?
Hayi, ngifisele kuhle kakhulu i-Netball Club ngoba ngiqala nje ukuze kuthiwa ingenele imincintiswano efana nayo naleyo. Akaze nihlangane lakho.
Ye, so ye kuthiwa ke ngama i-netball yama-Warriors so ngani kume njalo so ke bayadlala khona ngale Britain. Ye,
ngithemba ukuthi bona bazakwenza ngcono kulamalokhuzini kulamadoda la siyangisike lapha eGibhithe.
Ye, awuboni ke Sanokhoza, siyabonga ukuthi ungenile kuhlela. Ungakhohlwa ukuthi usithumezele kuWhatsApp umlayezelo wakho, siyawusebenzisa kusasa. Sibonge kakhulu baba.
Kulungile. Kulungile, sithumele imlayezelo qhubeka. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu, bye-bye.
Indoda ingawa namhlanje kusasiphinde ivuke. Ndingawa namhlanje sasiphinde ivuke. Thula mntana, thula sana, akuthu ngila makhomane.
Yinzwisaleyo phela kaJays Marabini, kodwa singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Abantu bakhonana ngohamboni kamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda. Abasekela umongameli kodwa bathi kulungile akwenzayo. Kuzobuya-ke abadabuka eZimbabwe waseBhilitane bathi basekela iqembu leZimbabwe Netball Team ekumncintiswano World Cup. Sikugqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngoKip Stube.